Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolosine mhlaka 21 Bimbitho 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli
sikwazi asinuse lati sibe khona. Ayikhonja anuse abantu bakhe abafunayo abalutshwane. Bakina sebe kupublisha enyuzini uze zokuthiwa bese ubelanda abantu bakobulawa kalandanga thini kuyafana lokuthi ngabe uzihlalele khona ngale harare yakhe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane labenhlanganiso ezizimele lamhlanje kobulawayo, kodwa waxutsha intatheli izindaba kulowo mhlangano, kwabotshwa enye njalo intatheli izindaba uzenzele Ndebele. Inani labantu asebelahlekelwe ngumphefumulo engozini yezulu lesiphepho ehlasele isigaba seManicaland selifike kukhulu lamachumi phose amane i-139 ladiliza amabholoho imigwaqo lezindlu. Silengxoxo lesihlobo somunye wabafele engozini yezulu lesiphepho ucyclone Idai, umfundisi Nicholas Mure weSabatha obhubhe ndawonye lomkakhe labantwababo abahlanu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane labenhlanganiso ezizimele lamhla kobulawayo, kodwa waxutsha intatheli izindaba kulowo mhlangano, kwabotshwa umqondisi wenhlanganiso eCenter for Innovation and Technology uzenzele Ndebele. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Uzulu wakobulawayo wamukele ngemibono ehlukeneyo umhlangano owenziwe ngumongameli Mnangagwa labenhlanganiso ezizimeleyo, lapho okuxotshwe intatheli izindaba. Iningi lisola kakhulu ukubuya kwakhe ngudlu, ngoba kunje iningi labantu alazi ukuthi ukhona. Unkosikazi Alice Ncube, isakhamuzi sakobulawayo, uveze ukukhathazeka ngokuthi kungani ehlangene labenhlanganiso ezimela abantu, ethi ungani ufuna ukuzethusela.
Uhulumende awumelanga angenele ekusebenzeni kwama-CSOs, ngoba vele isisekelo sombuso siyabavumela ukuthi babe khona basebenze labantu. Khathesi sekungani uhulumende ufuna ukubethusela endleleni yabo abasebenza layo labantu? Njalo amanye amazwe akhangele wonke la amanyathelo ayenziwa nguhulumende ngeke adlelane lathi njengelizwe nxa uhulumende lo esethusela thina abantu.
Umnumzana Joseph Mafu, esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo, uthi nxa umuntu engubaba womuzi kumele enze izinto ezisegcekeni ukuze abantwabakhe bamhloniphe.
Kabuye sikwazi asinuse lati sibe khona. Ayikhonja anuse abantu bakhe abafunayo abalutshwane, bakina sebe kupublisha enyuzini uze zokuthiwa bese ubelanda abantu bakobulawa kalandanga thini kuyafana lokuthi ngabe uzihlalele khona ngale harare yakhe. Nxa ukuthi uzo-addressa i-issue yekugrawundi, kabize thina abantu abalahlekelwa yisitofu, abantu abafelwayo azosi-addressa, not ukuthi ngokulahlekelwa ngabantu bekugrawundi. Nxa ukuthi umkhuluma ngegugrawundi, kabize thina izakhamizi asi-addresse, simtshele ukuthi sizwa ubuhlungu obunjani nokuthi sidinga usizo olunjani, not in secret. Nxa ngubaba kumelanga wenze izinto in secret.
Umnumzana Bekezela Nxumalo, ongomunye wabahlali bakobulawayo, uthi umongameli usebenzisa imali kaZulu ukuze aphaphe kundizamtshina, ngakho kumele uZulu abekwazi nxa ebuya.
Upresident vani osicatshelayo, thina besifuna ukumbuza ukuthi ngathi igugurawundi yena wayenza njani, and nxa efuna simxolele ngabuye esilande straight, hayi ukuthi abuye efike invite abangani bakhe, thina besesitshenspace ebese-expect ukuthi ebesesithi kuthiwa waxolelwa, uyabe exolelwe mbane engalandanga abantu, and thina lalapha sesisizwa kungamafunga funga ukuthi ukhona.
osakhulayo wakobulawayo uPhesi Sibanda uthi umongameli kumele abhode idolobho lonke ikakhulu izibhedlela ebona ukuthi abantu balenhlupho bani.
Sibonga kakhulu ngokuthi uPresident ukhona lapha ngemva kokuthi besingakudlelwanga singakwazi. Okusimangalisa kakhulu ngesikubonayo ukuthi khathesi empilo akulazinto ezikwanileyo abantu bathwele nzima ukuthi bakwanise ukuthi basevayivela besibhedlela. Amanzi into eziqakathekileyo azikho, ukudla konke lokhu akukho. Kodwa kuba khona kwakhe lapha besifisa ukuthi ngazayo uyabuya abone ukuthi abantu bakobulawayo bahlukuluze kunganganani bahlange bahlangana izinhlupho ukuthi konke lathi sikwanise ukuthi sinitshele babekwazi ukuthi benokusikhathaza.
Kusenjalo umongameli Mnangagwa uxotshe intatheli zindaba emhlanganweni wakhe labenhlanganiso ezizimeleyo. Kuthi umqondisi we-Center for Innovation and Technology i-SITE oyintatheli zindaba uZenzele Ndebele ubotshiwe phandle kwe-State House lapho okukade kusenzelwa lomhlangano amapholisa esithi amfumene elamagabha entuthu ehitshayo asasebenzayo emoteni yakhe. Ngesikhathi sisiya emoyeni ubesesusiwe enkambeni yamapholisa e-Hillside wobulawayo esesiwe uhlangothi olwe-law and order kodwa kungakacaci icala aletheswayo. Umhlangano kamongameli labenhlanganiso ezimela abantu lamuhla kobulawayo awuphathanga kuhle uZulu waleli dolobho ngoba bethi nxa umongameli ebuyile endaweni yabo kumele kube sobala kwazakale ngumuntu wonke kungakhathalekile ukuthi ubeze ngenjongo bani. Iningi liveze ukudana ngezinqumo ezenziwa nguhulumende ngoba kungani abananzwa njengabantu, beveza njalo ukuhlukumezeka ngodaba lwegugurawundi okusuke kwakhomba ukuthi amanxeba awakapholi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje uhulumende uthi indizamtshina ezine sezithwalele uncedo lokudla lemithi abanye beSkyline eChimanimani kulandela izulu lesiphepho esigabeni seManicaland elibulele abantu abalikhulu lamachumi phose amane i-139 njalo ladiliza amabholoho imigwaqo lezindlu. Ugatsha olubona ngokwethulwa kwembiko kuhulumende luthi enye yalezi ndizamtshina yenkampani yeMaz ihambise impahla esibhedlela seNgangu leseMtambara Mission Hospital. Abagulayo bathwalelwe eChipinge District Hospital leChimanimani Rural Hospital lapho abelatshwa khona. Njalo kule mota zokuthwala abagulayo ezama-ambulances ezine eziphathisa kulomsebenzi. Uhulumende uthi okuhluphayo ukuthi akulamanzi edolobheni leChimanimani kanye leChipinge ngenxa yalomonakalo. Uncedo lwempahla ezivela eTanzania lubikwa lufikile lamuhla eManyame eBes, njalo isigodlo seChina eZimbabwe laso sinikeze impahla. Omunye wabaqoqa uncedo kobulawayo umnumzana David Coltart uthi imota enkulu ethwele impahla ezithiyeneyo isisukile kuleli dolobho ilubhekise eChimanimani. Umongameli Emerson Mnangagwa ubeseChimanimani izolo lapho athembise abantu ukuthi bazathola ukudla lemithi eyokubasiza. Izimota kanye lendizamtshina bezingafinyeleli kwezinye indawo ngoba amabholoho edabukile kumbe egcwele amanzi kulandela lelizulu, kodwa uhlupho lolu lubikwa solungcono kwezinye indawo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo councilor weSivarasekwa umnumzana Thamsan Nqahadebe.
Ye, thina saba le meeting eyabizwa ngumeya uyebetgomba. Sahlala phansi njengamachairperson amacommittee onke esilawo kucouncil. Sabonisana ukuthi ezindaweni lapho esikuzo njengama-leaders silathi sifake isandla esikuthi sidinge uncedo kuma-stakeholders ethu, ama-business people, ama-churches, lawo wonke muntu ongakwanisa ukuthi afake isandla ngendlela angayikwanisa ukwenzela ukuthi sithole zingaba impahla iwi imali lana ukuthengwayo ukuthi sincede labo bantu la kathes ulabantu siyafaka kuma group ethu esilawo ama WhatsApp abanye kuma meetings yakhuluma nalaluphupho esahlangana ngalo njengeZimbabwe ethi mani mani kuyenzela ukuthi abantu babuye basilande labo abaloncedo noma ukuthi siba direct sibancede abafuna ukubuya njenge-line yeparty siyabadirector sile party office ebamba khonoku abafuna ukubuya njenge-individual siyabaleta lathi sibahambise ngaleyo ndlela abathanda ukuthi bangene layo ukuthi bafake labo uncedo labo.
Sikhuluma nje kuyini okubambekayo eselikutholile kumbe eselikuhambisile khona ngale.
Right, okuhambileyo sokukuningi through our mayor, okunye okubuye through abantu abakuphathi njengendlela engiyitshoyo kuma group yethu. Sokukhona mina ngikhuluma kanje ngikukhathela okuwedivariseko. There is ubaba izolo sibili owabuyayo waqala wafaka ku group yethu esilayo. Sinothiwa ngumatibiri oku office yethu eMorgan Tsvangirai House. Kulapho ahanjiswa khona ukuthi ahambise lolu ncedo alalo olwempahla. Oyaye efuna ukuthi afake naye uncedo. Silama mayors from just like Mutare, la Masvingo, lekwezinye indawo. Through our councillors noma through any one of the party executive, our hierarchy.
Alo-ke ngu-councillor weZivarasekwa umnumzana Thamsanqa Hadebe wexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Lokhu sikudaba lunye. Omunye wabafele engozini yezulu lesiphepho leli ngumfundisi weSabatha umnumzana Nicholas Mure, yena obhubhe ndawonye lomkakhe odabuka eTsholotsho kanye labantwababo abahlanu. Umnumzana Mure ubedabuka eSanyathi kodwa ubehlala eChimanimani lapho afikiswe khona ngumsebenzi wobufundisi ehlala lomndeni wakhe. Ngokuswelakala kwenhlanhla babhubhe umuzi wonke. Isidumbu sikaMure esomkakhe lezabantwana ababili zitholakele kodwa kusilela esomntwana oyedwa. Imuli zabo ziphakathi kokudinga. Sixoxe lesihlobo somndeni lo unkosikazi Solinda Atalia Ngwenya wasichasisela okuningi ngosizi olubehleleyo.
Thina umalume ngumuntu obesebenzela eThimanimana, umuntu obesenza umsebenzi ngokuthumayela. So ube ngumuntu ekhona ngale lemuli yakhe ngalowo msebenzi ke kungekho ukuthi ukuthi uyakhile. So kutsho ukuthi ngephutha ke leli zwi leliye lana yileli suke la labangenela labathatha konke lemuli. Okubuhlungu nje ukuthi ma befika ngalo godi bathole ukuthi abantu abatholakali kodwa yena umalume uNikho Mari Mdinga bazobetshelwa ukuthi sebengcwatshiwe kanye lonkosikazi wakhe bengatholi abantwana. Then abantwana yibathi sebebatholile abangu-2. Selusizeke kakhulu ngendaba eyenzakeleyo ngoba silahlekelwe ngabantu abangu-5 ngesikhathi esiyi-1.
Abantwana othi batholakele batholakale sebetshonile labo sebeyizidumbu.
Ye, bayizidumbu labo.
Uyacho kubana abanye benu bathole umalume lo nkosikazi wakhe isebengcwatshiwe abantwana ke bona?
Hayi, abantwana bethu bebangakangcwatshwa. Indawo lapho abatholakale khona kulezi ndawo ezishiyeneyo nje abebehamba becheck-a khona bathi kugcwele izidumbu eziningi khona ngayo. Kutho ukuthi bezilindele indlela zokuthi zingcwatshwe. So ma behamba belokhu bedinga yikho lapho abagcine sebethola-ke abantwana ade bengakwazi ukuthi belabo. Maybe ngade kuphuziwe ade kuzathola futhi labantwana sebengcwatshiwe. Kodwa-ke hhayi, babathole ngelakhi besasakhona abantwana bengakangcwatshwa kuleyo ndawo.
Umalume ubedabuka ngaphi ngokuzalwa njalo khonale eManicaland ubekhokhela iphi inkonzo?
Ubengena ibandla leSabatha, i-SDA, i-Reformed Church, labana abamaSabatha angadli inyama. Yiyo ibandla lakhe alingenayo, yena ekhaya kuseSanyathi. unkosikazi wakhe ngowetholotho edlamini uphuma eKhangkhane.
Igama likamalume njengomuntu obe ongomuntu ongumkhokheli ungathanda ukusazisa lona?
Nicholas Mure.
Nicholas Mure.
Mure,
Alo ke ngunkosikazi Solinda Athalia Ngwenya ongomunye wababhujelwe izihlobo ezihlaselwe lizulu lesiphepho eManicaland ubexoxa icingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Lokhu sikudabalunye izizalwane zeZimbabwe ziyaqhubeka zihambisa uncedo ebantwini abehlelwe ingozi yezulu lesiphepho uCyclone Idai. Bekhuthaza wonke umuntu olakho ukwelula izandla ukuthi aqhubeke esipha ngoba kungumlandu womuntu wonke. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umonakalo obangelwe lizulu lesikhukhula sikaCyclone Idai esihlasele indawo zeManicaland eZimbabwe sesibe yisibonelo sothando langozwelo olulabantu beZimbabwe ngemva kokuba abaningi befuqwe ukubuthanisa uncedo lwempahla, ukudla lemali wabehlelwe yile ingozi. Indawo zonke ezibuthanisa uncedo ezedekelela iStudio 7 ziveze ukuthi akulalutho lwedlula uthando, njalo uma abantu bezimisele balakho ukunqoba ezikhathini ezinje. Endaweni ebibuthanisa uncedo lo lwenkonzweni yePresbyterian Church emzini weHighlands eHarare namhlanje emini bekusetshenzwa abadala labatsha befaka impahla ezimoteni ezifana lamarori namakhombi ukuthi ziyephiwa nabo abasetshimanimani. Ezinye indawo ezifana le-Rotary Center lasezitolo ze-Econet bekuyisiphithiphithi uzulu encedisa ngazo zonke indlela. Unkosazana Mavis Dlomo, isakhamuzi seHarare, omunye ophathise emsebenzini wokubuthanisa nokulayisha ezimoteni uthi udubo osolukhona yikusilela kwezimota zokuthwala ukuze uncedo lolu luyefika eManicaland ngoba sokunengi okumele kuthwalwe.
Lo sesithumezele izigqoko ezabantwana konke labadala ukwenza ukuthi bayencedwa khona ngale benelise labo ukuthi bagqoke njengoba besele benqunu bengalalutho. Sesibuthelele futhi njalo ukudla, amathindi lamasepa, kodwa kukhanye ngani uhlupho olukhona ngolwe-transport ukuze luyefika khona ngale. Ningi okuseleyo futhi kuswelakala ukuthi kuthwalwe, yikho besesivumele ukuthi ngcono sikuhambise in batches.
Abaningi bathi isenzo somusa lesi siphumelele kakhulu ngoba abantu nxa bengaxatshaniswanga ngabezombusazwe bayabambana. Lokhu kuvezwe ngumnumzana Mlindelo Mancitshana.
Abantwana beZimbabwe sebetshengisile ukuthi babambeni njalo bakhala ndawonye bangakhathalekile umhlobo kumbe ukuthi uvela ngaphi ungwayithi. Inkinga esivelile kathesi osokusobala yikuba inkokheli yiyo engikhoyo lapha elizweni, inkokheli yiyo exeganisa abantu, inkokheli yiyo enza abantu betshone bebambeni ngentamo. Lapho obengafunakali khona inkokheli yepolitiki, abantu bazenzela izinto zabo kuhle. Lokhu siyakutshayela ihlombe sibili. Njalo kuyatshengisa ukuthi thina njengabantu beZimbabwe sesingabantu asebekhulile, asebesukumile ukudlula lapho esasikhona kuqala.
UMancitshana usekelwe ngumnumzana Lazarus Maguda, naye oyisakamuzi seHarare okade encedisa ukulayitsha impahla emarolini akade esiya eManicaland esuka enkonzweni yePresbyterian namhlanje.
Engunanzeleleyo ukuthi kungela politics into ziyahamba sibili. Abantu abahluphayo bona labo ama-politicians, udubo lolu lwathi lusiba khona. Ngabona amanye amaZimbabweans abanye abavele bethule, abanye abangelandaba lezinsizinzakalayo.
Umnumzana Blessing Sithole esinye njalo isakamuzi seHarare uthi uhulumende kumele aphange alungisise indaba zokuguquka komkhathi ukuze kwenqatshelwe izihlakalo ezinjengalezi.
Uzulu weZimbabwe utshengisa ukuthi ubambene, utshengisa ukuthi uphathekile sibili ngemva komonakalo owenzakala eChimanimani. Lokhu kusitshengisa ukuthi abantu beZimbabwe ngabantu abalosizi, ngabantu ababambeneyo, abalobuntu. Ngoba lokhu kusitshengisa ukuthi esintwini sethu wonke umuntu umakhelwane, yisihlobo sakho. Ngakho-ke abantu abaningi baquqene endaweni ezijiyeneyo sibili, baletha impahla ngesiphangiphangi. Kodwa nje isicelo sethu mbisifiso sethu bekuyukuthi ngabe kuthiwa layo uhulumeni wagijima ngesiphangiphangi, ngabe kuthiwa wasiza sibili abantu abaningi, abanye bengalahlekelwanga impilo.
Kusenjalo imbiko evela kuhulumende ithi sebelikhulu lamathumi amane lambili abantu asebebulewe yile ingozi ka-cyclone Idai. Abantu abangaba ngamakhulu amathathu babikwa lokhu bengazakali ukuthi bangaphi, njalo uhulumende uqhubeka icela inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zincedise kulolu dubo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Akuhlelo lwe-Live Talk oluphathelane lendaba zabesifazane olo-Women's Roundtable namhlanje siqhubekela phambili ngemizamo enziwayo elizweni yokunceda abawelwe yingozi yezulu lesikhukhula e-cyclone Idai esigabeni seManicaland. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani kuhlelo. Amanyathelo athethwe inkokheli yezombusazwe ekuphathiseni lokududuza abathintwe ingozi yezulu lesiphepho i-cyclone Idai sokudale inkulumo. Abanye ngabathi uMongameli Mnangagwa wasukelani waya phetheya ngesikhathi kuzavuka kusina leli zulu. Kanti ke abanye ngabathi ukuya eManicaland okwenziwa ngumkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa kwakuyikufuna ukuzibonakalisa nje kuphela. Abanye njalo ngabasola uhulumende ngokungaqambi amalanga okuzila elizweni kwehliswe amafulegi njengalokhu okuhlala kusenzakala nxa ilizwe liwele yingozi elingana lale ekhona kumbe ukufelwa ngabantu abaningi kangaka. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Angliston Sibanda endawonye lelunga ledale le-Central Committee ebandla le-ZANU-PF uMnumzana Believe Gawule oyibandla le-ZANU-PF onguye osungula lingxoxo.
Okokuqala ngibonge nje ukuthi nginanzelela ukuthi uhulumende uqale uhle masinya uphangile ukuthi akhangile udubo lolwehlele abantu beChimanimani ikakhulu laba abayehlelwe yingozi zamanzi. Imizamo eyenziweyo ngiyayibonga kakhulu, laba abasiphathisileyo ngiyababongela njalo kakhulu. Ngithanda ukuthi sithi njengesizwe sikhala sonke labo laba abalahlekelweyo, izimbulo ezilahlekelweyo. Bese ngisithi-ke ezombangazo ziselakali-ke ekande lapha, nginyananzelela ukuthi umongameli ngiyambone umongameli ngaba lezi zihlakalo ezithize ezikhona, njengokuthi umongameli athi kumele athijini ayefika khona ngale laye ahlanganise lohulumende wakhe encedise abayehlelwe yingozi laba. Kodwa engikunanzelelayo ukuthi kathi sembona ezombangazo ziyanjenanjena, abantu bethi ye umongameli kuyangaphi konjanjaniezinto eziningi besolasola. Kube kanti bakithi amanzi shuwa adalwa uNkulunkulu. Kodwa-ke engikunanzelelayo njalo futhi ukuthi abantu bayasola ngiyonke into basisolile ukuthi kathi ingani kubo amazweni, angithi mina amazweni anjabo America abantu kuya kube labo hurricane nabobani bani kufe inano labantu elikhulu kakhulu emazweni-ke ayenelisayo. Isehlakalo esinjengalesi singase sikhe sayehla kathi isiyabe singaphendli kwamandla kukahulumende.
Mnumzana Sibanda, uyavumelana yini lo baba uGawule la?
Okokuqala ngiqhalela izimuli ezilahlekelweyo, njalo kubuhlungu kakhulu ukulahlekelwa kwabantu abalahlekelwe izihlobo nabalahlekelwe izifuyo, inkomo, izindlu kabusonto emnandi. Ngithi mina sisizekani sikwenza kwenkosi, kakulanto esingayenza. Bese ngithi kumnumzana uGawule ngiyamuzwa ukuthi uyakhuluma ukuthi yena kuyenzakala. Yeko kuyenzakala, kodwa mina njengomuntu oqeqeshe kwezi lezi zinto xa i-disaster management, sisala sikhuluma ukuthi i-disaster preparedness yethu njengelizwe ile problem. Umkomo okhokhela i-civil protection unit uyikuthe kufika i-cyclone ube ngena budget, i-CPU ibingena cent eyokuthi incedise abantu. Iziki yonke kuthiwa i-cyclone yeza, i-cyclone yeza, akuzange kubonakale kulolutho olwenziwa nguhulumende ukuthi abantu bahambe baye evacuate. E-America kungathiwa i-hurricane yeza, wonke umuntu kuyagijinywa i-disaster preparedness yabo.
Mnumzana Gawule, uyavuma yini ukuthi kukhanya kuhambanga kahle lokho kuthiwa ngesilungu iresponse?
Ngicela ukuthi ngithi asikhangeleni ke ngale indlela ukuthi uhulumende ekungeneleni kwakhe ese ngemva kokuthi sekubele umonakalo, kodwa ke abantu phela i-blame singeke sise kuhulumende kumbe sise kakhulu. Ngithanda ukuthi ngithi abantu ugatsha lolwana lwe-protection olumeleni lwenze umsebenzi walo ngazikhathi zonke luhlale lulungiselele. Ngiyavuma konoko ezinye izinto abanye abantu bengehlile kumsebenzi aba-assignwe makungabi ne-blame kakhulu ekakuhulumende. Hulumende athin thina kube izigaba ukuthi i-province enje u-provincial administrator besebuthongweni le-team zakasebenza labo labobani bani awunqabehle, let's apportion i-blame kubona abo bantu abakhangele umsebenzi wonalowo, kungabi nguhulumende sonke isikhathi. Uhulumende kunje, uhulumende kunje. Kodwa khona kokunjalo sithanda ukuthi le mfundiso ebakhona enaleyo yeqakathekileyo kakhulu, abantu bona labo babe ngabantu abafundiswayo ngezikhathi zonke ukuthi xa kufehle izehlakalo ezinjengalezi kuthiwa zisondele ebantwini, okunye abazenzele ngalindlela. Njengoba ngisitsho ngithi even kona America amazwe aphambili kakhulu athuthukileyo kakhulu njabo America anothe kakhulu ale nto yonke, kodwa izehlakalo zenezi ezinjengazenezi ama-natural disasters la ayayenzakala. Enye into futhi kade inanzelela mina, nami nginje kade ngingathembile ukuthi engeke kungaba yinto enkulu kangaka engabe iqinise ithatha abantu and ibulala abantu ngobuningi kangaka.
Nantu daba mfundisi Sibanda.
Babugawule, ngisola ungivumele ukuthi mina ngisola ukuthi uminister we-local government a-resign umsebenzi, ngoba abantu labo okhuluma ngabo OPA labo lo-police administrator abalalile abahambe balala ebuthongweni, ima-department sisayelihlonde abezomkhathi bayenze kuhle kakhulu, basigcina si-up-to-date ku-cyclone now. Kodwa i-local government ayenzanga lutho ukuthi i-act. Mina uminister we-local government lawo-province administrator bakhe labo-DA kumele ba-resign umsebenzi ukuze basitshengisele ukuthi they regret ukuthi bahlalile bekela abantu bonakalelo abantu wabo. Okwesibili, ngicela ukuthi into kule babugawule, i-disaster iyenzakala emazweni, kodwa ilizwe nelizwe ukuze li-avete i-disaster kumele istrengthene into ethiwa i-community capacity, ngoba i-disaster ingehlela endaweni kwe i-community is already vulnerable yenza khonokho esikubonileyo. Same disaster ungayithatha ihambe se-America athi ngaso zibe ne-impact ebelayo lapho. Kanti kuphini ukuthi njengohulumende sike siye investe ku-rural amenities, kuye kube ne-housing plan, standard housing plans and settlements are organized emakhaya.
Hello, okay, ngumnumzana Anglestone Sibanda. Ingcwethi ecubungula izombusazo bexoxa endawonye lelunga ledale le-Central Committee yebandla lezibanu PF, umnumzana Believe Gawule.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Awuthele kancane wemzulu ehlekile ipapalaza, awuthele kancane wemzulu ehlekile ipapalaza, awuthele kancane wemzulu ehlekile ipapalaza, awuthele kancane wemzulu ehlekile ipapalaza. Emalu Hey, look at the jala.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje uhlangene labenhlanganiso ezizimeleyo, kodwa waxotsha intatheli zindaba kulowo mhlangano, kwaphindwa kwabotshwa enye njalo intatheli zindaba uZenzele Ndebele. sibe lengxoxo lesihlobo somunye wabafele engozini yezulu lesiphepho lescyclone Idai. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Okwamanje sendithiya ku Studio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.